ama-Warriors kazame ngamandla ndabizambia vele hayi 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 ayiwamisa ama-Warriors so siyabakhulekela sibili ukuthi lo nyaka kungaba ngcono
wena ngokuphupha kwakho uphupheni ubona ngazani 2-1
ye
kodwa ongakutsho ukuthi bakuguqule kuyini bengakadlali
bengalungisisa emuva ngale ngibona ingani kukhona okungani kuyakusoleka
benze njani
balungisise sibili ama-defend ethu azame ngendlela yonke ukuvimba amabhora engangeni
siyabonga kakhulu gogo sibonge kakhulu
nathi siyabonga
umdlalo lo uya umdlalo omkhulu kakhulu umdlalo weCOSAFA Castle Cup final part weZimbabwe leZambia isipholoporo njalo uchilo lama-Warriors ungakhohlwa ukuthi lezi zengqikilana phela ngo-2009 iZimbabwe lapho yashaya khona-ke isipholoporo 3-1 remember lapha-ke iZimbabwe yethu ama-host country yachaya-ke iZambia isipholoporo 3-1 yawina inkezo yeCOSAFA kwathi-ke abafana besipholoporo beZambia labathi hhayi lathi zakuthola ndona ngo-2013 labo beyile bona aba-hostayo bachaya-ke iZimbabwe 2-0 so kathesi umdlalo singathi ngokudicida phakathi kwazo zombili lezi ngesoto ukuthi-ke abafana bakasandethi zamba labafana baka-weston irenda iyozala nkomoni-ke umdlalo wesikhandela ukuthi-ke abantu abaningi bawumelele ngakho-ke uzathokoza abantu abaningi kakhulu kunenzimu le-afrika
baba mhlanga ungathini ngomdlalo
uyabungani unzima ngoba amathimu omabili wonke nxa usazi iCOSAFA sebayiwina 4-4 times so omnye lo munye abe futhi atshengise ukuthi yena ingcitshi lapha so kukhanya kuzaba nzima kakhulu ngoba mina njengami nginje ubaba ngweZimbabwe umama ngangapha eZambia so ngiphakathi laphakathi yazi nxa kudlala amathimu la amabili kuyangikhonfuse so ewinayo yini yiyo ewinayo akunandaba kodwa i-game yakhona izaba nzima kakhulu ngoba ayisoze zibe lula akula ozawina nje kuthiwa uwine lula hayi akusoze kube njalo kuzoba nzima
kodwa kuyaba nzima kanganani babasibanda phakathi kwamaqembu omabili lawo
into esitsho lapho fana mhlanga-ke kuzaba lokunzima obukhulu ongakhohlwa ukuthi lezi team zombi ziqeqeshwayo labo landela esingathi ngaba-legends omdlalo wenguqu